Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 Mbimbitho 2021 uFacetus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Muhati ube khona emhlanganweni we Politics Bureau namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi indaba kaMuhati inkulu kwedlula lokhu esikutshelwayo. Cabangela ukuthi kukhona ukungazwani phakathi kweZANU-PF.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokuthiya umsebenzi kukaMnumzana Thembo Muhati obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu.
Siyazi ukuthi abantu abaningi abazisebenzayo bavele nje ngabana bankeni, ngabana bank account ukuthi bathange nje imadlana encane yasale ebhenki, ngabantu abaphila ngokuthengisa. So bakhathazeka kakhulu abantu enyakeni, bakhathazeka kakhulu kakhulu okubuhlungu kakhulu. Sikhangele ukuthi fana siqhubeke kunjalo ukuthi impilo zabantu.
Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla nokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa izikhondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe. Sekuhlatshwe inkulungwane ezingamashumi edlula amabili lahlanu, 25,077. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe. Uhulumende ubika ukubana ngokutshona kosuku lwayizolo besokuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi edlula amabili lanhlanu, 25,077. Lokhu lwaqalisayo ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Leli nani likhuphulwe ngabahlatshwe izolo kuphela abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,556 elizweni lonke. Kunje i-COVID-19 isibulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye, 1,472 eZimbabwe. Sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lasithupha, 36,148 ababanjwe belegciwane leli elizweni jikelele. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokuthiya umsebenzi kaMnumzana Thembo Muhati obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu. Ekhuluma kwakuqala ngodaba lukaMuhati owehle esihlalweni ngemva kokuphuma kwendaba zakhe zemacansini labesifazane abaningi abanye babo bengabendileyo, uMnangagwa uncume uMuhati emchaza njengomuntu osebenzele uhulumende ngokuzinikela. Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni wedale laphezulu leZANU-PF Politics Bureau eHarare lamhla. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli zindaba umhlangano ungakaqali ukubana uMuhati kasoze asuke esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli webandla. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolu elayilungelo loluntu uMnumzana Mbonisi Kumpho.
Bengibukele lami kusenzakala konke lokho amalangeni adluleyo kuzofika ekutheni uMuhati aresign achiye umsebenzi. I-Politic Bureau meeting ezani ithe ingena namhlanje, uMnangagwa wathi bayamukela i-resignation letter kaMuhati, okuyinto engazange isimangalise thina kangako ngoba ngicabanga ukuthi kukhona abakuhlelileyo bakulungisa bakuvumelana njengoba uMuhati ube khona emhlanganweni we Politic Bureau namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi indaba kaMuhati inkulu kwedlula lokhu esikutshelwayo. Ngicabangela ukuthi kukhona ukungazwani phakathi kweZANU-PF kulabanye abade besebenzisa indlela ezingcolileyo ukuthi bathole i-information kuMuhati besenzela ukumdilisa. Kahle kahle ngokubona kwami ngicabangela ukuthi abantu laba bebenga-undermine umuhati kodwa bebe undermine yena ngokwakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa yikho okwenza ukuthi kuze kufike lapha engilethemba ukuthi vele bekungasizo sifiso sabo ukuthi bamise umuhati ngoba nxa sikhangela ngendaba yamacala lokho kuthiwa licala elenziwe ngumuhati constitutionally akula bufakazi obekungade bungamenzi ukuthi achiye umsebenzi kodwa amacala okubulala abantu uthiwe ngulawo uMnangagulawo njalo bayakwazi kodwa kabachiye umsebenzi ukubonisa shobalo ukuthi indaba kaMohadi le ayilani lalokho okwenzakalele
abanye bathi okwenzakelele kumnumzana Mohadi lokhu kutshengisa ukuba kungaba kuloku lwisana kubangwa amandla kubandla lezanu PF ukubona kunjalo na
kuzabe kungokuqala kuhistory yezanu PF since 1980 ukuthi kube lo vice president wezanu PF ongekho kuhulumeni engikucabangela ukuthi lo abazamenza abe ngu vice president welizwe oza replace uMohadi bafuna ukumthathela amandla bafuna ukuthi angene lapho angabi lamandla amaningi asebenze kuphela kuhulumende kodwa angabi lamandla amaningi ngoba bengathembani bona ngokwabo kuyabonisa sobali ukuthi kulokungathembani okwenzakalayo ebandleni lezanu PF
umnumzana Mbonisi Gumbo ngolela ilungelo likaZulu limuzwe ekhuluma lapho ecingweni le-Studio 7 ewobulawayo ukuze sihlaziye ukubana abesifazane bona bathini ngokuphathelane ludaba lukaMohadi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele unkosikazi Barbara Danyanyiwa obona ngokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazane ku-MDC Alliance
bedelela kumbe sithi ube kwa-abuser i-ofisi yakhe njengo-vice president welizwe ehlukuluza omama okwamacansini ethi umuntu olathawa i-political power imele isetshenziswe ukuphathisa abantu kumbe ukuseva abantu ayimelanga isetshenziswe ukuhlukuluza omama kumbe ukutshontsha kumbe ukuthatha izinto kumbe ukuvayoleta ukuyephula amalungelo abantu i-International Labour Organization yaphuma le convention ngo-2019 i-convention number 210 esekelwa yi-recommendation i-convention 190 esekelwa yi-recommendation 209 eyokuthi khona kuqedwe ubudlwangudlwangu okwamacansini emisebenzini etshiyetshiyeneyo ngenxa yokuthi i-Labour Act kayikukhangelisisi lokhuyana i-Labour Act ilezikhala kumbe amagesi yikho ubona abantu abaningi bephuma kiyo bengazange beyenze lutho so i-ILO yaphuma lakhonokho bekhangela ukuthi omama ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke jikelele omama bayahlukuluzwa emisebenzini etshiyetshiyeneyo lapha sokukhangela konke yonke ndawo engabizwa kuthiwa yimisebenzi kumbe kungaba yi-informal labantu abantu abathengisayo abaozeni kungaba kungaphi anywhere lapho kungaba khona okungabizwa kuthiwa kusemsebenzini i-convention leyi ikhangelela ukuthi i-protecte omama ikakhulu lanxa sikwazi ukuthi bakhona abanye obaba labo abahlukuluzwa ngabanye omama bayabe bele-power but ikakhulu omama yibe sibathola beku-situation yona leyi edanisayo kangaka so thina siyakwamukela ukuhamba kwakhe lokhu siyakwamukela singabanye sasifaka i-pressure kumawadi ukuthi kahambe kaluyofanelanga ukuthi abe sehofisini naleyana ngoba uyahlukuluza omama yize woman abuser so kumele a-resign so ngakho thina siyathaba njengabomama be-MDC Alliance ukuthi bakwenza khona lokhu bamele ba-resigna bamele bahambe sithandekile ngoba sikhathele thina ngabantu abahlala be-abuse omama
isikhundla lesi esitshiywa ngumnumzana Mohadi ubone ngani kumele sithathwe ngowesifazana yini
umbuzo lowo othandekile vela umelanga ube khona uMnangagwa kumele abekwazi ukuthi khona i-gender equality is a right kumele abekwazi lapha ayenza khona ama-appointments kumele abekwazi ukuthi kulabantu abangomama lanxa mina ngingaso umuntu wezanu but nxa sikhangela sikhangele ukuthi khona izanu kayilandaba labomama omama bakhona bezanu abafundileyo bakhona abafaneleyo amahuwiso nalana kodwa sibone ukuthi upresident wakhona kabakhangeli so uzabona ifaka umuntu ongubaka thina kanye lokuthi la yakufaka abantu bangobo mama ngoba igender phela ayiland ayikhangeli ukuthi uvela kuyipi uphusha ngothi politically umbe uhlala ngapi kumbe igender igender so thina sithi kuzano kamele babone ukuthi abantu bangomama bayahlonitshwa.
Lo bekungunkosikazi Barbara Danyanyiwa obona ngokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazane ku-MTC Alliance. Limzwe xoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 isebhilithane. Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla yokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ukuze bavunyelwe ukubuyela emsebenzini. Kodwa umnumzana Michael Ndiweni wenhlanganiso yobulawayo Vendors Traders Association uthi phezu kwalokho uhulumende kuzamele aphathise abakulo msebenzi ngosizo lwemali ukuze benelise ukusungula amabhizinisi abo atshabalaliswe yi-lockdown njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Ndiweni utsho lokhu kungxoxo ayenze lo Mike Gobe we-Studio 7 ethi njalo kumele uhulumende angabajiyi phandle kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela emkhuhlaneni ye-COVID-19 vaccine.
Siyazi ukuthi abantu abaningi abazisebenzayo bavele nje kabala bank account ukuthi bathiwa ngile madlana encane yasale bank ngabantu abaphila ngokuthengisa. So bakhathazeka kakhulu abantu enyakeni, bakhathazeka kakhulu kakhulu okubuhlungu kakhulu. Sikhangele ukuthi kufanele kuqhubeke kunjalo ukuthi impilo zabantu ngona ziphephe, abantu bafakwe phambili ekulwiseni umkhuhlane lo kakhulu. Nxa kuzoba ne-package ezabuya kumbe usizo lukhona abantu abaluthole ngoba abanye vele ngathi sesetshiyabona ukuthi bavule bayithengisa abaselalutho. So uhulumende kabise that i-package yokuthi at least ivale izikhala ezizakeleyo nge-lockdown naleyi ebesikuyo sukusela ngo-January kuzofike namhlanje.
Ndiweni elizweni sekule Jackson elivikela i-COVID-19 lele Sinopharm elavela kwele China. Siyabona phela uhulumende yena ekhuthaza abantu ukuthi balithathe ngenxa yokuthi bathi bafisa ukuthi ngesiNgisi bathi yi-herd immunity. Abantu abaningi bangalithatha leli Jackson kusho ukuthi kulabantu abalutshwane ngempela abazabhubha ngenxa yalo mkhuhlane we-COVID-19. Yini umbono wakho mayelana naleli Jackson?
Ijekiseni leli ngomnakano wami mina ngicabanga ukuthi abantu abalemukele kodwa ngisazi kamhlophe ukuthi kule mbewo eminingi nokungathembi nje ukuthi livela eChina into yokuqala abantu ndizithela zingabazithembi. Kodwa ngomnakano wami mbona yikho esinakho kathesi kungcono ngibe 76% protected than to be zero. Asilithatheni but okumqoka kakhulu inkokheli kazibe phambili ekuthatheni ijekiseni leli ukuze abantu balithembe ngoba singathi fuqela abantu thina simile inkokheli abantu bathi bafuna ukubona ngathi ukuthi kuyaphila mbawuphile yini.
Ngifisa ukuthinta udaba mayelana ngolwazi mayelana ngaleli Jackson. Siyezwa abantu abakheneyo bekhuthaza uhulumente ukuthi abe lenhlelo ezijiyeneyo ezijonge ukufundisa uzulu okuthile mayelana ngaleli Jackson. Ubona ngani lokhu kuyinto eqakathekile na?
Ye, kuqakathekile lani bafundiswe. Wananzela ukuthi even mabonakude nalowo oyi-TV esetshenziswayo kwezindawo ayifiki, abantu abayamukeli, iradio ayifiki. So kuyathi ukuthi fanele uhulumente abe lenhlelo ezingalanda abantu ukukhulunywa labo baboniswe. Bantshele babuze imibuzo baphendule lapho abaphendulwa khona ngoba kathesi kule mbiko eminingi ebhodayo kuma-social media ama-WhatsApp la abantu abayemukelayo ukuthi lingathathi Jackson leyi uphawu lukasatane njengoba nishile ukuthi abantu bakithi abaningi ngamakholwa so manjeaanele bantu bahle balekele ekhatshana. So kuye ukuthi mana uhulumende abhode ebantwini ama-road shows angene ama-reserva bafundise ama-gate keepers abantu abakhangele izidalo ukuthi umuntu onengakhulunywa uyalalelwa bafundise babe lolwazi. Engxenye singabona inani abantu abatshatshaziliqhansa kodwa onye umqoka futhi ngoba yikuthi xa ijekiseni libuyile lalitholwe ngabantu abasebenzayo kakhulu banaba bemkambu ngoba yibo vele abaphethe umkhonomi wethu.
Ndiweni sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukuthi athathe leli jekiseni ngenxa yokuthi yena ubona ngani kuzafika isikhathi lapho abantu abangakalithathi leli jekiseni ngeke bayenelise ukuthola imisebenzi, ngeke bayenelise ukugada imitshova. Ukubona njani lokho?
It may sound very bad to say that, but let's put it differently. Say that at my workplace, e-office ni kwa mbani ya mavenda, bashatiwe bonke, mina nganishatiwa, asizobathele yini mina mbe ngiyise baluze mina. So ngicabanga ukuthi mina uqakathekile ukuthi abantu balithathe bayithathe Jackson. Of course ngeke ngani abantu banje ngamandla kodwa kusizani ngobe ukuthi ebusini 50 abantu bahlale 50 basajwa. Asesingaqalisi phela.
Lo mnumzana Mike Ondiweni umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Vendors Traders Association yimuzwe xoxa icingweni lo Mike Hove we Studio 7 yobulawayo. Kulandile kulamhlanje uhlelo Diaspora Forum sibekela kuphela isikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe nakwamanye amazwe. Esigabeni lapho isixoxa ngezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, namhlanje silethulela unkosikazi Senelisiwe Nyoni Simpson okhokhela iqembu le-$20 movement. Leli liqembu elijonge ukuncedisana ngemali lapho ilunga lifelwe ngowemuli ngokutshayelana $20, $20 yikho ibizwa ngegama lelo. Ngenxa yokuba baningi kuqembu besedlula $200, amalunga wonke engatshaya imali encane engange-$20 ofelweyo ugcina ithola inkulungwane ezine zamadola, $4,000. Asizweni uManyoni echasisa ngaleli qembu elibunjwa ngabeZimbabwe asebehlala eMelika laseCanada.
I-$20 movement le inhlanganiso yethu esayiqalisa ngo-2019 ngeyokuncedana nxa sihlangene lenhlupho ezinjengokufa. Ukufa in particular yiyo into esiyikhavayo. Sabona ukuthi abantu abaningi bathole nzima lapha siyafelwa tshana lekhaya, siswele lokuthi senzeni ukuze sincedisane ekhaya lalapha. So sasisithi singafelwa last minute sesigijima sesitshaya izimali khonapho umuntu ufuna ukugada, ufuna ukuya ekhaya. Isikhathi eziningi abanye babegcina bengasahambanga. So sathi sesicabange khonokho saqalisa ukuthi into leyi singenza njani bakithi sibaningi kakhulu la, siyimuli enkulu kakhulu. Singahlanganisa amakhanda ndawonye sikwenze kube yinhlanganiso eqoqiweyo ukuthi inyowethu engafelwa singancedana njani ukuze senze umsebenzi ube lula.
I-Barrier Society Insurance Policy.
I-movement leyi ayisiyo insurance ngayisiyo Barrier Society. Sathi siqalisa sile ngqondo yokuthi imali yomgano ukuthi nxa abantu bengafelwa siyahamba sebamba izandla sifake imali emganwini. Kodwa imali yemganwini kayithenjwa ngoba awukwazi ukuthi bangaki abantu abazabuya befake imali. Kodwa thina sibaningi lapha njengamaZimbabweni, sigcwele amastate wonke. Singahlangana sindawonye, singayenza iqembu lethu sifike kumbe 300. Umuntu oyedwa echaya i-$20 sakwenza kuba yinto elula ukuthi kungabi yimali eningi. i-$20 ukuthi noma uzibani uyenelisa ukuyikhipha ngesikhatshana sinceda omunye wethu.
Ngathi ama-Barrier Society abasebenzi ngandlela yini?
Umehluko wethu labo ukuthi thina kasila ma-subscription ngenyanga. Imali yethu siyitshaya kuphela uma sokubhujiwe. So kungahlala inyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu omunye wethu angabhujelwanga, akula mali esiyitshayayo. Kungafiwa kuphela yikho lapho esiyitshaya khona imali. Sile gruphu yethu WhatsApp yikho lapho esazisana khona nxa kungabhujwa. Iqembu lethu leli lilo presidenti, upresidenti wakhona yini.
Umcabango wokuthi libumbe leli qembu wavela ngaphi, ngenjongo bani?
Ngabhujelwa ngumna wami ekhaya. And umna wami wagula ngesikhatshana ngesiphithiphithi ese-South Africa. Ngaduveka ngathwala nzima ukuze ngingenelise ukuthi umama lathi sihambe ekhaya ngayenza ama-GoFund yini. Ngagcina ngenelisile ukukwanisa imali yamatikiti. Le nhlanganiso yethu le nxa uyimemba yakhona kuphela ungavele ubone umemezelo wokuthi yes omunye wethu sefellows in 3 days bese sikholekthile almost abantu bonke babe sebetshayile imali and ofelweyo wakhona ehle ezuze imali engange-4,000 from ama-$20.
Yikho ke nxa umuntu efuna ukuba lilunga wenza njani?
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga laleli qembu bayangithola kunombolo zami zocingo u-616-994-2721 and kumele ngibe specific ama-member ethu esiwathathayo ngalapha kuphela ayikhona abasekhaya kodwa izihlobo zabo ezisekhaya zi-covered.
Lo nkosikazi Senelisiwe Nyoni Simpson umkhokeli weqembu le-$20 movement sixoxela eseMichigan khona lapha kwele Melika. Izizalwane zeZimbabwe zesemukele ngenjabulo exhubeni lokwesaba inyathelo leSouth Africa lokuyekethisa imigoqo ye-COVID-19 lockdown ngesikhathi ingcitshi zisithi liyeza ihlandla lesithathu lokuhlasela kwalo mkhuhlane. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa liviki sokuthi imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwe-coronavirus isiyekethisiwe zindaba ezimnandi ngoba lokhu kuzavula indlela zabo zokuziphilisa kanye lemisebenzi. Ngokutsho kwesimemezelo lesi, isigaba sale imigoqo sisuswe kuhlandla lesithathu saya kuhlandla lokuqala. Lokhu kulandela inhlolisiso etshengise ukuthi kumemetheka kwalo mkhuhlane ngeviki sekwehle kusuka kubantu abangama-89,000 ngompalakazi waya kubantu abazinkulungwane ezilithumi 10,000. Kulokhu kuyekethiswa kwemigoqo le ukwenqatshelwa kokuhamba kwabantu sokuqala phakathi kwamabili ebusuku kusiya kuhola lesine ekuseni. Imbuthano layo isivulelwe ukwemukela abantu abalikhulu 100 phakathi kwesakhiwo labangamakhulu amabili lengxenye 250 kwabakuthene phandle. Utshwala labo sebuthengiswa santando ngaphandle kuphela ngesikhathi sokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu. Lezi zindaba ezimnandi kwabeZimbabwe ikakhulu abasebenza endaweni zokuphuza amanzi amponjwana la kanye lezokudlela njengoba ukuvala masinyane bekusenza bathole imali encane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo uthi kwabaningi uMangoye ubevele eselala eziko.
Abanye ebesesingasasebenzi kuvaliwe kumankampani ethu sesizobuyela emsebenzini. Abantu abaningi abakithi eZimbabwe basebenza kuma-restaurants, so indawo lezo besezivaliwe, so kusinika isithemba ukuthi bazokhona ukuthi babuyele nabo bakhona ukuthi basebenze bakhona ukuthumela imindeni yabo ekhaya ukudla nemali.
Kodwa-ke ingcitshi yezempilakahle unkosikazi Glenda Gray uthi liyeza elinye ihlandla lesithathu lokuhlasela kwalo mkhuhlane ebusika.
So I think we have to be nimble and realize that until we've got control of the virus, we're going to have to adjust.
Sithemba ukuthi leli hlandla lesithathu lizathi liqala sesihlabe amajekiseni bonke abezempilakahle.
We've completed our vaccination of the health workers and have got to some of the other people's comorbidities.
Le yinto esitshe iningi lezalwane zeZimbabwe ezigoqela unkosazana Gugu Ncube zihlulukelwe.
Sihambe siyosebenzela imuli zethu yebo kuzosisiza sirecover lapho besiluze khona kodwa ke asiyalenini silokho esiqaphele ngoba iCovid isasekhona yebo kuyangethusa njalo ukubana manje siya esikhathini somqando and ama cases akhona abamaningi so mina ngithi asiyalenini silokho sigqoka nini ama mask.
Le yinto egcizelelwa njalo ngumnumzana Abel Khumalo ngemva kokuthi ingcitshi zithi sekungenzeka futhi kuqhamuke olunye uhlobo lwe-coronavirus olwehlula la amajekiseni asekhona.
I-wave 3 leyi isishayiswa ngovalo ngoba kusho ukuthi sizobuyela futhi kuma-lockdown siphinde sibuyele kubo-level 3. So kunzima sizobhekana nako uma sekufikile. Njengakuxwayisa abantu ukuthi nje siqhubekeni sizigcinile ukuze siphephe kulesi sifo.
Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi lesi akusizo sikhathi sokukhumula amabhatchi ikakhulu nxa ukhangela ukuthi iningi labantu alikahlatshwa amajekiseni okuzivikela.
Asizibambeni sekeleni ukungenangena izibhedlela ngeke zisiphathe ngendlela eziphatha ngayo abanye abantu ngoba sesizwile ukuthi kulabantu abakhalakhalayo futhi ezibhedlela ukuya khona nje kuyakufa khona. Asiyekeleni futhi njalo uhamba-hamba sicrosa iborder sisiya ekhaya kumbe sisiza ngapha kwele South Africa ngendlela ezingayisizo ukuthenga amaphepha ukuthi umuntu usetestile yena engatestanga ngoba ekugcineni kufanele okokuqala ubezazi wena ukuthi awulawo yini lo mkhuhlane njalo uvikele labo obathandayo.
Okwakhathesi leSouth Africa selilabantu abedlula isigidi lengxenye over 1.5 million asebehlaselwe icoronavirus. Sebekunkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 asebefile. Ehlelweni lokuhlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane sebe siyafika amachumi ayisishiyagalombili around 80,000 abezempilakahle asebehlatshiwe. Melesudo 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Ngutuso Kumalo.
Kweze midlalo, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni kaKhilikithi linqobe eAfghanistan ngama wickets alishumi. Emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-test ofike emaphethelweni namhlanje. Lo mdlalo uqhutshelwe kwele United Arab Emirates. Intsele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo lodaba ngokugxeleyo.
Kapteni wecembu laseZimbabwe uSean Williams udlale indima enkulu ekunqobeni kweqembu leli njengoba eshaya amaruns edlula ikhulu okubizwa kuthiwa yicentury ngabazomdlalo kakhilikithi. Ekhulume kupheleni komdlalo uWilliams uveze ukuthokoza okukhulu ngokunqoba kweqembu lakhe.
Ukunqoba kumdlalo wetest ngemva kwensuku ezimbili kuyinto enkulu kakhulu kithi ngoba sineqembu elisacathulayo elikhangele ukuba lokusasa enhle. Njengokutsho kwami ukunqoba ngemva kwensuku ezimbili kuyinto ejabulisayo kodwa kuzamile singathabi sedlulisa amalawulo ngoba kusasilo omunye umdlalo wetest okumele siwudlale. Ngalokho-ke siza kuthi ukuhlaba ikhefu kwensuku ezimbili sibe sesibuyela ekuzilolongeni.
Intsisi izindaba ezemidlalo uDumi Dlakama uthi kuyinto enhle ukubona Williams ekhokhela ngezenzo enkundleni.
USean Williams udlale kakuhle yongene sokungani sokunzima uqembu leZimbabwe silahlekelwe ngama-openers abavulayo ababili kodwa yena wangena wase akha ama-innings akhe kancane kancane nje waze wafika kwa-century wase-convert ya-century yakhe eyisa ku-century-ke okuyinto ekade iyinkinga kakhulu kuZimbabwe kubana-ke ama-batsmen sokumele aqale uku-convert-a-ke ama-century awase kuma-century yena wenelisa ukukwenza lokhu. Kuyinto ejabulisayo njalo ke kubana ke yena njengo-captain ke useza captain eZimbabwe ukuthola i-win ukunqoba away from home ku-test match leyi. Kuyinto ejabulisayo ke kubana hey kusikhathi eside kuzawuthiwa iZimbabwe inqobile yona i-away from home.
Williams ubuthelela amaruns angu-105 kuhlandlela kuqala elokuba iqembu leZimbabwe litshaya ibhola njalo nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle okwedlula abanye. Ngokwesithathu ukuba Williams abuthelela amaruns edlula ikhulu edlalela iqembu lesizwe njalo ngokwesibili engu-captain. Lo mdlalo bekumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu njalo umdlalo wesibili ohlobo lwe-test uzakuba phakathi kwalawo maqembu uzadlalwa mhla zilitshumi kunyanga kaMbimbitho. Ngemva kwalowo mdlalo lawo maqembu azadibana kumidlalo emithathu yohlobo lwe-one day international. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukele incwadi yokutshiya umsebenzi kaMnumzana Kembo Mahadi obengumsekeli wakhe ngokudana okukhulu. Abenhlanganiso zabaphila ngemisebenzi yezandla lokuthengisa bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni eye-COVID-19 vaccine luqhubekela phambili eZimbabwe sokuhlatshwe inkulungwane ezingamashumi edlula amabili lanhlanu 25,077. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPlasticist Jeremiah. Ngokulalela ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.